thina senhlanganiso eyaqalwa yiwo amathwa sincedisana laphana nalaphana. Ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala. Kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko. Yakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa, vele lolimi belungazakali. Kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamathwa. Esikhathini nje esiningi kwakuhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili, abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu, abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka. Kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe, sakuchasisa nje ukuthi hayi amathwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe, and khonokho kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso. Kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile izikolo, abaningi sebebhalile u-form 4. Ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase-university. Akade besifisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi, ngoba ke uhlupho olukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa. Kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende, abase-national park asebengama game ranger. Silabanye futhi abantwana abathathwe yi-prison services. Ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela. I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele. So ke nohulumende hayi thina siyasebenza, kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi manga kungalungisiswa, hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle.
Uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo, njalo yiziphi inhlelo eselizisungulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la?
Ma sikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini, akuzima ukuthi ngitsho, kuzima ukuthi ngitsho. Kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lohulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers, njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha, lo mhlonishwa uKen Mathema esase nguminister we-education, bafika bazozwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo. Bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu, basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna, kube khona induna, induna siyakhethwa isikhona. Kuthithi khona lokhu kwasihlambisa kakhulu, kwase kusitsho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu. Kodwa ke okunye nje okusilelayo yikuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu, phecelezi lokho esingathi ngama-resources. Asilakho thina, vele kuyasilela kakhulu. Okunye mhlawumbe engingakutsho ukuthi uhulumende through i-Ministry of Education ube seke wasithinta wathi yena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu, ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma-ECD nakubo ma-primary school ukuze kuyefika mhlawumbe e-secondary. So sisalindile-ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngaphi.